into yenzakalayo ukuthi abantu bezani uPF bathuke kakhulu ngohlelo esilalo njengemovement for democratic change ethungamelwa ngupresident advocate Nelson Chamisa. Lapho-ke sihambe ukuyahlangana khona lezi zizalwane zeZimbabwe, sikhangela ukuhlangana lamavenda, lamatitsha, lamapholisa, labantu bonke abatshiyeneyo-ke esibathi bona yibo abayi-part of iprogramu yethu yomanyano esithi Citizens Convergence for Change, ukuze abantu beZimbabwe bonke behlangane ndawonye ukuze kulise isimo esikhona elizweni, isimo esi-affecta umkhonomi, isimo esi-affecta ukunakekelwa kwamalungelo abantu bonke jikelele. So iZanu PF ithume-ke abatsha nabomama ukuthi besimise ukuhambe ngethu, but kungenani thina siyaqhubekela phambili ngezinhlelo zethu.
Ilunga leZanu PF umnumzana Patrick Chinamasa uthi uChamisa nguye ohlokoze abasekeli beZanu PF ngokuzama ukukhuluma labo bona bengafuni.
Abantu esikhuluma labo esiqeda ukuba adressa kathesi ngikhuluma lawo nje sisuke emenezi siqeda uku-addressa-ke ama-stakeholders atshiyeneyo labo asobantu beZanu PF. Endleleni lokhu esihamba khona asila lapho esikhulume khona labantu beZanu, kumbe sifuna ukuthi abantu beZanu sibingelani labo noma besincede ngelilo thina esihamba luhlelo lokuthi eZimbabwe kufunakala inguquko. Njalo silabantu esilungise labo ukubana behlangane labo. Abantu beZanu PF babetshelwe ukuthi hayi sizahlangana ngama-structure e-party ngesikhathi esinje, yikho kwenza ukuthi bebambe amaveni ethu beyenze umsindo. Yikho lapho esihlangana khona labanye-ke abangasiwo be-party uyananzelela ukuthi ihlelo lolu kuhamba kuhle ngenxa yokuthi iZanu PF iyabe ingakwazi ukuthi sihamba njani, sisuka ngaphi, sisiya ngaphi. Abantu bethu lalabo esilanda ukuzobabona abahlanganiselo sabhuku lezi nduna hlangana labo njengokuhlela kwethu.
Uthi njalo uChinamasa yini eliphehlelo oludlame ngoba lidinga okokutshela isithunywa se-United Nations esiza eZimbabwe.
Thina mfowethu asobantu abayenza into zombangazwe ukuze siprofite noma ukuze sibe la into esiyitholayo. Senza lokhu ukuze sitshintshe ukuhlala kwabantu elizweni, njalo silungise indaba yokuhlupheka kwabantu, izisebenzi, ukuswelakala kwemali zezikofisi, ukuswela kwamali emabhenki, ukuswelakala lokunakekelwa kwamalungelo abatsha, ukunakekelwa kwamalungelo abomama labantu bonke jikelele. Akula nto esingayenza esithi thina yikho ezayenza ukuthi thina sibenefit. Sikwenzela ukubana thina njengabakhokeli sihambise phambili ilizwe lethu. Patrick Chinamasa into abayijayeleyo kuzana ukuthi nxa singayenza inhlelo zethu beqalise umsindo bese bekhuluma ukuthi hhayi laba yibo abantu abayenza ukuthi bengcolise ilizwe. Indaba yokungcola kwelizwe ivela ngenxa yemikhuba yeZanu PF yokuthi kuyavala imigwaqo. Thina silamalungelo ethu ahlanganisela ukuhamba lokuhlangana njengeparty. Umthetho welizwe uyasivumela ukuthi simove, abathi i-freedom of movement uyasivumela ukuthi sihlangane, i-freedom of assembly. Nxa thina sinakekela imithetho ye-COVID akula nto engasimisa. Upatrick Chinamasa leZanu PF yabo bayahlangana, oDouglas Monzora leZanu PF light yabo bayahlangana. So kuyinkinga ngathi nxa thina kufanele sihlangane njenge-movement for democratic change alliance ethungamelwa ngu-advocate Nelson Chamisa.